Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 6 kungcwabakazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
abantu beZimbabwe imiholo yabo kayikhwethi kodwa izinto ziyakho sokho nokho ikuhluphayo uzabona even ekhwela amafutha ezimota ngatholakali.
Ibandla le-MDC lithi amalunga alo azatshengisela esitaladeni ngolwesihlanu olulandelayo phezu kokudula kwezinto lokutshabalala komnotho.
Andiyakwazi ukuthi isihlale nje khona ngemali forex, but uhulumende uyazama ukuthi imali itholakale forex through ama-export akhona.
Abebandla leZANU-PF bona bathi uMongameli Mnangagwa wenza konke okusemandleni akhe ukuvuselela umnotho. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDC lithi amalunga alo azatshengisela esitaladeni ngeviki ezayo mhlaka 16 phezu kokudula kwezinto lokwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho. I-MDC ibikele amapholisa ngenjongo yayo izolo. Leli bandla lithi ukukhwela kwentengo mahlayana esitolo kuveza mgceke ukwehluleka kukahulumende weZANU-PF. Intengo yamafutha ezimota ikhwele kabili ngeviki edluleyo njalo imbadalo yamagetsi layo ikhuphuke ngezinga eliphezulu. Sixoxele umabhalane wogatsha olubona ngezamagetsi ku-MDC unkosikazi Jasmine Tofa. Yena othi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele akhulumisane lomkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa badinge amaqhinga okuqeda lolu hlupho.
Iprice yangkhona ngayinikhangele akhwela almost on a daily basis. Bebesa nge-US dollar. I-US dollar eyakhitshwayo okwakuthiwa yi-multi-currency kuthiwa kayisafunakali. Kumele sisebenzise i-bond. Kodwa ngaye ekhwela amafutha lawa abantu abakhwezelwayo amafutha abantu beZimbabwe imiholo yabo kayikhwethi kodwa izinto ziyakho sokho nokho ikuhluphayo uzabona even ekhwela amafutha ezimota ngatholakali and particularly into enjengedizel. Idizili iyafunakala kuma-business abafuna ukuya emsebenzini bahamba ngezimoto ezincane ezepetrol. So konke khonokwana kuza kuyakomplicate izinto ezenkonono. Ilizwe is almost grounding to a halt or izinto sezimile ukusebenza.
Amagetsi lawo ahlezi cishwa amahlayana.
Ye, into yamagetsi sibili kuyahlupha. Ayacitshwa nsuku zonke. Umuntu ama-business bayehluleka ukuplana. Amagetsi ezindlini ayacitshwa abantu singathi abantwana baye esikolo bengadlanga iporridge ilambazi akulankuni lapho sisedrobheni abantu bathembeni amagetsi kabawatholi amafektori ukuthi asebenzi kuye phambili abantu bathole izimali konke khonokho kuyahlupha. So into iproblem yamagetsi vele sihlukumeze uMzimbabwe wonke. Ungaze ube nemali ungala mali kuyahlupha. Uyabuzwa uminister uChasi ekhuluma sithi abantu babobhadala amagetsi. Umuntu makhaza ezindlini lapha umuntu wonke usebenzisa ilokuzeni i-prepaid meter. Kodwa abantu aba-owa o abamele babhadala abalezikweredi eziningi. Ngabantu ngathi ngama government departments kungabe laba abantu abalama business abalama plaza ngile list unfortunately ukuthi nje ufike esikhatini ni driver kathi ngizokunika i list eyabantu aba owa imali abamele bebhat abalezikweredi okungangukuthi Minister uchase ngalanda bona labo abantu babhadale sethi ukuthi bayekele abantu makhaza bedubeka.
Ngabe ibandla lakho lisembusweni beluzaphatha lolu daba ngcono yini?
Thina njenge MDC yabona ukuthi ngawuthwa into izinto zahamba kuhle. Njengoba sekhethwe ngabantu lamanye amazwe abazaletha i-investment kathi bezaba le-confidence yokuthi bayenze balethe i-investment yabo eZimbabwe. Lakathi esimbona ngani abantu bonke bakhangelele ukuthi uhulumende okhokhelwa nguNelson Chamisa aphiwa ithuba lokuthi akhokhele kade kuzalunga izinto bezizanceda kakhulu.
Unkosikazi Jasmine Tofa ngonobhala obona ngenhlelo zamagetsi kubandla le-MDC. Ubexoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Isiphathamandla sebandla leZANU-PF eMathebelele North, uMnumzana Nkosilathi Jiane, yena owake waba ngumeya weVictoria Falls, uthi uMnangagwa usebenza gadalala ukuthuthukisa umnotho lokulungisisa konke okuhluphayo elizweni.
Yeah, hayi khona kuba njalo sibili abantu babekhala, but njengohulumende obusayo imizamo yabikhona ukuthi konke khonokho kutholakale. Andiyakwazi ukuthi athi isi-challenge khona ngemali forex, but uhulumende uyazama ukuthi imali itholakale forex through ama-export akhona. Iminingi imizamo ekhona kuthiwe ukuthi imali itholakale e-forex ukuthi kuthengwe amafutha. Hayi, inhlupho zikhona, but njengehulumende ebusayo akula we can't say ukuthi sephele ngamaqhinga. Amaqhinga akhona ukuthi izinto zitholakale zonke lezo.
Kodwa nxa libhodabhoda khona ngapho eMath North, abantu bathini ngempilo le abayiphila kathesi langezomnotho welizwe? Balethemba lokuthi uhulumende uzalungisa yini lokuthi kuhle ukuthi bamvotela uMongameli Mnangagwa?
Ya, ithemba likhona. Ithemba likhona ngoba kathesi sikhuluma kanje uMinister of Energy, uFortune Charles, imizamo ekhona ukuthi bekhulume nabe-Eskom bebhadalise imali ebazizibhadalisa ukuthi lalithola amagesi avela e-South Africa. Amafutha awezimota lawo futhi imizamo ekhona ukuba kuhlanganise imali yakwamanye amazwe ama-US dollar ethengwe. Ukukhala kwabantu awusokuswelakali ngoba ngeqiniso sibili asingeke sithi into zinomali njengasuku zonke. Inhlupho zikhona elizweni kodwa inhlupho ziyaqedwa phela, inhlupho azizadala ukuthi ziphele. So zizaphela one day. Ithemba abakhosilalo sibili.
Sesikhangela edolobheni le-Victoria Falls siyabona ukuthi kulezethekeli akuzikhathazi ukuswelakala kwamafutha lamagesi.
Ya, akuzikhathazi, kuyazikhathaza. Kodwa kubuya lokho zivuya. So asithile sibili here and there, but not to the extent, especially singaqathanisa i-follows lezinye izindawo zeZimbabwe. Hayi, i-follows isaselokungcono. La magesi ahambayo, yebo kambe ayahamba, kodwa-ke singanxa sixoxa lamanye amadolobha thina lapha singcono. So ama-tourist izivakathi zana, hhayi ya lokho.
UMnumzana Nkosilathi Jiane, isiphathamandla seZANU-PF eMathebelele North, ubexoxa loSthandekile Mhlanga weStudio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlive.com ithi umlobi wemidlalo yokulingisa uSteven Chifunyiswe kasekho. UChifunyiswe ubhubhe izolo eseleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisikhombisa. Akwaziwa ukuthi udliwe yini. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi abatsha abaningi eGogwe North sebephila ngokugebha igolide ngenxa yokusilela kwemisebenzi kanye lendlala esibhahile. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ye, Yebo salibonani balaleli bonke baka Studio 7 okhulumayo umkhokheli Moyo. Hayi abantu bakithi ngapha ngaselupane bahlulwe nje into encane because ba ngani bagijimela ukudla barojwa bavuma kodwa ke asivumeni ngokuya kwesikhathi kuzosilungela nathi kuzoba right one day. Sizama ukuthi sibazise ukuthi kababhekeke izaphu umthwakazi bake bami ngizana bengarojwa ngerayisi lamaphilisi lawa baphiwa inkomo abaziphiwa ngayezane aphinde azithatha waye bengahlakaniphi kanti.
Yebo yebo basakaza abahle igama ngoPaul Ndlovu umfana wale kogodlwayo kwamahlaba ayithwala uma kuvula kuvaliwe umajiyampondo but ngokuhlala ngihlala eSouth Africa eJohannesburg indaba zomsebenzi. Mina basakazi okusenhliziyweni yami okubuhlungu okumqoka ikuthi ngibona nje ilizwe selisiphunyukile ezandleni sesiphunyukele iZimbabwe esandleni. IZimbabwe sihamba sisiya anywhere nasazi ukuthi la eyakhona iyaphi ukuthi wela ukubhasazi. Mina manje isicelo sami ukuthi abantwana bonke beZimbabwe sibambane sihlukane nezokuthi sihlukene kwezombangazwe sibambane sibe munye siqale silwe lesitha esesingene eZimbabwe. Angitsho ukuthi isitha igovernment yeZimbabwe but isitha esesiyimpilo ekhona eZimbabwe kulwe laso ukuze abantu babuyele back ku-life yabo abantu baphile kahle abantu bathulukele lapho esibhedlela abantu bathola ukudla abantwana bafunde kahle ezikolweni sibe ngabantu lathi abahlonitshwa emazweni esikuwo ngani ukuthi sithi sihlekwa ngabantu noma kukuphi esikhona siyahlekwa indaba yempilo esiyiphila eZimbabwe. So mina ngicabanga ukuthi mhlawumbe abantu bonke asibeke nama-differences aside siqale sifeseni le problem esikhona elizweni ilizwe manje liyavuta.
Ngiyaphenduka njalo badala ngizobuhlungu futhi ngendaba yokuthiwa abantu kuthiwa sikhulekele umgabo bangathi sikhulekele umgabo osezibhedlele eziphezulu ezilemithi lapho abantu bagcwele la empilo kugcwele abantu akulamuthi ebharalinyathwa egumu konke bagcwele abantu abagulayo akulamithi abathwele nzima abezibuhlungu abaswela ngitsho lokuncane okungabaphilisi kodwa sikhulekele umuntu ophakathi kwemithi le sishiya abantu abangelamithi abangakwaziyo ukuthi bakhangele ngabi ukulanto njalo sikhulekele imigabo sikhulekele abasezibhedlela la abaswele imithi abantu bayafa kodwa sikhulekele umuntu ophakathi kwemithi owabalekayo lapho uhambe siyalatshwa lapho kule mithi khona sikhulekele imgabi sikhulekele abantu la abathwele nzima abanye bethu abangabayanga njengathi abayibo abahlukuluzwayo njengathi yibe sibakhulekelayo ukuthi baphume labo unkulunkulu abasiza afake isandla sakhe nje esibhedlela lapho bathole ukuphila laba bantu loku ingekho leyo mithi kusebenza amandla kankulunkulu baphile baphume bayehlangana lemuli zabo.
Bona umsakazi unyoni lapha eSouth Africa la umlaleli weStudio 7 into enzibuhlungu mina into eyenzakala makunama issues acina sesiba ngathi sesiba ngomhlobo kumbe indaba efana nendaba le kambara kakambarami le ukambarami wenza iphutha wenzi ukuchapa wenza into ewrong kodwa ngendlela besithathwa ngayo ukuthi athe sesiba ngathi iZimbabwe sidivide into two groups ukuthi abantu bale baza ngapha benza lokhu nalokhu asibafuni ngapha kufuze behlale ku sekufana nento eyenzakala lapha esikhona eMzansi la ukuthi thina siyalwiswa ngoba siphuma eZimbabwe so kade eZimbabwe yini osuke kwenye region wayenye region sefuse umthetho uvumela ukuthi ebe yikansela kuthiwa kasevunywa ngoba ngoba lishona no that one ikuwrong lo kuwrong eliwenza lo uzonye abantu abahloniphika abantu abadala abesindebeleni bekhulu besebekhuluma into ewrong enje isekelwa ngamanye abantu don't have to divide ilizwe ngekuze ngemhlobo umuntu ufuze support ibandla alithanda irigardless ukuthi likhokhelwa lishona likhokhelwa yindebele khokhelwa litonga khokhelwa likhalanga we need a Zimbabwe one a united umuntu uma esenza ukuchapa nje okwenza bomfana sesibuqonda ukuchapa lokwenza ukuchapa hayi ukuthi ngoba lishona ngiyabona.
Ngakhulu mina into yayenzakalela upane ukuthi shuwa kambe ungabe labantu abalokhu besanamathile besavotela kuzana into libe buhlungu kakhulu kimi abantu bakithi ake sifundeni ukuzisebenzela yikwali imisebenzi phela konke lokhu bafuna into zokuphiwa njengenkukhu singenza into zokuphiwa njengenkukhu abantu abalengqondo ezikwanileyo sifanga umuntu siyavotela izano ilengqondo ezikwanileyo efuna imisebenzi abantu bakithi kasike lathi ke sihlakaniphe sizisebenzeleni ngikhuphe esikhwameni sami ekhona ukuphiwa ukuphiwa ngazophiwa inkalakata yebhulugwe ile sathane uyalithatha sigqoke kuphela ubophi nengqosa ngoba uzikhethile ngokokuphiwa ake sifundeni lathi ukuthi umuntu ungene usebenze uye ngene eshophu la ukhethe ukuthi ngifuna leliyana ayikhona into zokuphiwa njengenkukhu lenja ebizwayo lokhu bizela isithwala every day ngoba kayikwanisa ukuzenzela thina singabantu siyakwanisa ukuzenzela ake lenze into ezilengqondo abantu nxa livota nxa uthi wakuvota yikukhetha impilo yakho ayikhona ukuphomba ukuvota nje ukuthi unathi utshwala umbuphuka irayisi 2 days ubese usithi into sezisezilungile 5 years asuzokudlala nangazo uyaba yingqoza xa kube yingqoza ake livuke bantu bakithi like livuke liphakame engqondweni abantu abenu bayalokhu bebuswa yibona abantu ababusa ngoba bayafunda abenu bahlezi kathesi amatitsha kawayi lezikolo maze hayi isikolo kafundisi ngapha uyaqhwandaqhwanda ukuthola kuyimali kwangkhona kokubhadala umntwana akafundi hhayi ake sivukeni bantu bakithi.
Ke ngabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko umlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abantu abangena kumakhulu lamakhulu batshengisele esitaladeni kwele Cameroon izolo befuna ukwazi ukuthi izihlobo zabo ebezibotshiwe zigcinwe ejele leYaounde zisiwe ngaphi. Izibotsho lezi zisuswe kuleli jele ngeviki edluleyo ngemva kokulwisana okubi. Ijele leli lakhelwe ukugcina izibotshwa ezingu-750 kuphela, kodwa ngesikhathi kuqhamuka udlakela lolube lilezibotshwa ezingu-6,000. Ele Uganda seliqalisile ukuhlaba izizalwane zalo ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-Ebola wona oqhubeka wamemetheka njalo ubulala abantu kwele DRC. Siziqiveke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump usecothoze abamhlophe abazonda eminye imihlobo yabantu bagcine bebadubula njengalokho okwenzakale eTexas laseOhio ngempelaviki. UTrump uthi njalo uzulu weMelika kumele ebambane ekusoleni abantu laba. Amazwi yakhe alandela ukubulawa kwabantu abangamashumi amabili eTexas ngomhlophe ozonda abantu bohlobo lwesilatino ngomgqibelo. Ngelanga elilandelayo kulomhlophe laye odubule wabulala abantu eOhio kusehlakalo esisaxwayisiswa ngamapholisa. Abafele kuzehlakalo zombili bedlula amashumi amathathu. Iningi lisola umongameli Trump lisithi nguye okwezela ukuzondwa kweminye imihlobo ngabantu abamhlophe. Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Barack Obama laye wethule umbiko izolo esola abamhlophe laba njalo ekhuthaza ukubambana. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Dan Moyo ongowebandla njalo le-MDCT.
Okokuqala, imithandazo yethu yakundeni eshonelweyo, siyazi ukuthi ubuhlungu ukulahlekelwa yi-family member, so hayi sibuhlungu kakhulu ngalokho okwenzakalayo and sifisa ukuthi sizobona umthetho usenza umsebenzi wawo ukuthi lesigeleke esiyi-1 esibotshiweyo ukuthi sizothoniswa sihlale ejele, ngoba ngibona ukuthi ngumuntu ofit ukuthi ahlale phakathi kwabantu ele ngqondo ezinjalo. Sizokuthiwa lo omunye lo owe ohayo yena udutshuliwe. So indaba ibuyela back to indaba ezibhamu emibhobho, ukuthi i-America ama-rights la athathunjezwa abantu ukuthi babe le mibhobho. And then inkinga ekhona kakhulu iyona leyo ukuthi ama-background check ekulokudonselana phakathi kwama-Republican lama-Democrats ku-Congress, ukuthi kuyini okungenziwa ukuthi indaba zokudutshulwa lezi zingabi lokho esisenzeka the way ezenzeka ngakhona la elizweni leli.
Ungathini ngendlela uMongameli Trump aphethe ngayo lolu daba?
UTrump angiboni ukuthi ujenuini ngale nto yakhe le. Sekuphomba ukukhuluma nje ukuthi angathini ngoba le nto siyenzakele. Ngoba uTrump nguye mostly o-insider inzondo phakathi kwabantu, nguye o-divider abantu la e-America ngenkulumo zakhe. Ungabona lesho ukuthi ngenzakale e-Texas e-El Paso, it is clear ukuthi umuntu lo ube targete abantu ama-Latino ngoba yibo mostly ababuleweyo lapho. And ungalandelisisa kahle, ngumuntu oshiye ebhale i-manifesto ukuthi ukwenzeleni khona lokho. And most of it ufit right into ezilokhu ezikhulunywa ngu-Trump ezokuthi ama-immigrants yizigebenga ngama-rapist lanani. Iy'nkulumo zika-Trump yizo ezenza abelungu laba abanye bazitshela ukuthi kusho ukuthi sekule mpi la between bona njengabelungu leminye inhlobo yabantu. And I think ku-wrong for president ukuthi abekhuluma ngendlela esidivide abantu than ukuthi akhulume ngendlela esihlanganisa abantu.
Owake waba ngumongameli umnumzana Barack Obama, la esimbonile esethula amazwi entuduzo njalo esola ukufuthelana lokungezwani okudlondlobaliswa ngabantu abamhlophe abazonda abantu abamnyama leminye imihlobo. Ungathini ngamazwi yakhe?
I think Obama uqinisile ngoba kusobala ukuthi kulabantu abamhlophe abalenzondo yabantu abamnyama leminye imihlobo, and abazitshela ukuthi leminye imihlobo engasifani labo, i-inferior ingaphansi kwabo, and therefore ababona ukuthi i-population yalaba abantu abangasiwo abamhlophe inga-increase izogcina isidlula eyabo. And therefore I think inzondo siyazi ukuthi ivele ikhona from kudala, noma nje abaningi bazama ukuthi bayicindezele leyo nzondo. Kodwa uma ulo muntu ofana lo Trump okhuluma the way akhuluma ngakhona ngeminye imihlobo, kutho ukuthi inzondo leyana uyayikhwezela yena ngokwakhe.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika njalo ungumgcini sihlalo webandla le-MDCT.
Wobanini sikukhuza, wobanini sikukhuza, sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo pelejili.
Uzapelejeni, uzapelejeni, matotisa lagu jeni. Molweni mavuyani litshile jang livukile kumakumbi omane eZimbabwe ngitsho la omhlaba wonke jikelele siyalubonga uxhaso lwenu umsakazo ngowenu kanti lababukeleyo ku Facebook lani siyalithanda siyalibonga njalo kulo Clemens Mzola Dube uyaloba lapha ku Facebook uthwena nkomo livuka njani sivukile Dube kuzoba lokhethiwe Ncube uthwena amavuko msakazi Cassius Mpofu wena uthi inkokheli zaleli bandla kumele ziphatheke kulokhu kutshengisela hatshi ukuthi ziyecatsha zitshiye abantu bevodwa. They must lead from the front. Umpofu lapha ukhuluma ngabe MDC abathi bazatshengisela ngeviki ezayo ngolwesihlanu. Kethiwe Ncube Mancube uthini wena uthi kunzima la izithembiso zabo ziningi kakhulu kule zenzo. Then kulo JD Junior Dube umthembo sithembayo thiwena livuka njani emsakazweni. Hayi sivukile Dube singabuza wena sakhwini la uyabuza uthi livuke njani noma Dlomo. Utilinjani kuzoba lo Mlevu Ndlovu uthi kunjani msakazi ngumlevu. Siyabonga Ndlovu enkulu ngigcina inyoni uthena kubuhlungu kwelupane ngiswelela mazwi. Inyoni ukhala ngokunqoba kwezanu PF elupane yiyo idemokrasi inyoni bayakhetha uyakhetha omfunayo yiyo ipurpose yokhetho. UJD Junior Dube uyaphina njalo uthi yona iyadabukisa leyo nyoni uvumelana lo nyoni. Gift Emma Molobisengi ubukele lawe siyabonga. Charles Chilza Cosmaphosa uthi yona livuka njani inkomo. Hayi siyalubonga uxhaso lwenu. Angapasi lihlabela ke kamnandi lapho lisithi lona isala kutshelwa sibona ngomopo lisigqibela ke izindaba zekuseni zanamuhla kodwa singayehlukani isikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-MDC lithi lizatshengisela esitaladeni ngolwesihlanu ngeviki ezayo likhonona ngokutshabalala komnotho. Abebandla lezano PF bona bathi uMongameli Mnangagwa wenza konke akwenelisayo ukuvuselela umnotho. Ayike kwanele okwamanje kodwa likhumbule sikhona izakusihlwa ngo-fast 7 na. Likhumbule ekusasa sikhona njalo ezekuseni ngo-fast 6. Asidibaneni ke khona pho livalelisayo ngontungameli Nkomo. Itshone kuhle.